sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mgelanye njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 17 Zibandlela 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-US Aid lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, 11.27 million lokuphathisa abalambayo eZimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uthe akusikho qiniso ukukhulunywa ngabantu abathulotshelwe incwadi yesikhulumeli se-TCCC labanye bakhe abahlanu ukuba sephelelwe ngumsebenzi. Imali yeZimbabwe ibika yi-UL isisindo esiphansi ukwedlula imali zamazwe omhlaba wonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, 11.27 million dollars, phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, World Food Program, lokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukela ngoZibandlela lonyaka kusiya kuMbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umkholi we-USAID kuleli unkosazana Janine Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa uduwo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika 11.27 million US dollars World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelwe umholi we-WFP eZimbabwe, unkosikazi Francesca Elderman, othi inhlanganiso yakhe iza kwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the district selection and a ranking of the wards within the wards, the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke, ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi cele.
Ugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee, ZIMVAC, abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini, 26% emaphandleni, bazabhekana lodubo lokuswela ukudla phakathi kukaZibandlela kusiya kuMbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye, 2.7 million, besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye, 2.7 million, besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uthi akusikho qiniso okukhulunywa ngabantu abathi ulotshelwe incwadi isikhulumeli se-TCCC labanye bakhe abahlanu ukuba sebephelelwe ngumsebenzi. UMafume usanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare. Abanye okubikwa begxotshiswe libandla le-TCCC elikhokelwa nguMnumzana Chamisa, ngumsekeli kameya wedolobha lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu usodolobho uemthare unkosikazi Sophia Kwasira lomsekeli wakhe umnumzana Cloud Nengomasha kanye lomnumzana Stanley Manyenga. Umafume loNdlovu bathi akabakazitholi incwadi eziveza ukuba sebexotshiswe umsebenzi njalo kabakakhulume ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leli. Bacatshangelwa ukuba badlelana lecele le-TPC elikhokhelwa ngozithungu nobhala jikelelo webandla le-TPC umnumzana Sengezo Chabangu olobele incwadi yomphathintambo kahulumende obona ngezamadolobho umnumzana Winston Chitando esithi abantu laba lokhu besezikhundleni zabo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loshitando uchamisa isikhulumeli se-TPC umnumzana Promise Mkhwananzi lomsekeli wakhe umnumzana Gift Ostalo Siziba ngoba bebengaphenduli omakhale ekhukhwini. Sixoxe loNdlovu othi laye kuyamethusa okukhulunywa ngabantu.
Mina kangikakuzwa ngomuntu sibili, angikwazi, ngibona nje ngifonelwa ngabantu abafonayo endaweni eziningi ezijiyeneyo ukuthi bengiphandle kwedolobho nje ngiyangena kathesi, kodwa-ke iningo ngizitholile abantu bembuza, kodwa-ke kangilalwazi ngoba kulanto engiyibonileyo kubengiyazi.
Umphathintambo wemadolobho ukuthi bengakususa esikhundleni seleso labanye abahlanu, kambe ukuthi akula lutho olwenzakalayo khonapho kumbe uzezwa ngokuwa kuphela?
Angikaboni lutho kube angikezwa lutho eqiniseni, ngiza nje ngifonela abantu bethi kulezinto ezenzakalayo ukuthi kulencwadi sengixotshiwe lamanye amakhansela incwadi sihambile kuminista sokubhala izincwadi kwenzakalani, kodwa akula official information kumbe i-communication esengiyitholile. Angazi lutho alolo daba ukuthi ubani senzeni, ubani uthe hhayi kanye kwani, angikezwa lutho. Ngikuzwa nje ngifonelwa ngabantu bembuza umbuzo ofanayo, kodwa impendulo engingelayo.
Yes, ngathi-ke uJabangu like laxoxa yini ngodaba lolu kumbe Nelson Chamisa kumbe abanye abakhokhela isisizi khonapho?
Ya, akula mkhokheli esengikhulume naye, ngoba kungela mkhokheli ondandileyo wangitshela ngalolo daba. Kuzaba ngcono nxa kulo mkhokheli ofonayo engitshela ukuthi kulo daba olunje besengikhuluma laye sengimbuze engingambuza khona, kodwa kathesi akula mkhokheli kumbe ilunga bebandlale i-CCC eselingifonele kumbe langipha i-communication yalolo daba.
Ye, singathi kungenzakala khonokho ukubona ngazani kuyabe kusenzelwane ukuthi bakususe khonapho?
Angeke ngazi ukuthi kungenzeka kumbe kungenzeki. Ngabe sengiprofitha, sengiwumprofithi wamanga sibili. Ukuthi kuzenzekala khonokho ukuthi ngikhitshwe, hhayi kangikwazi. Nokuthi kungake ngaba khona ongafisa ukukwenza abe kwenzelani, hhayi kangikwazi. Kulesi sigaba engiliso sona angikatshelwa ulutho olunjalo nalolu njalo kangikaboni kumbe incwadi ebhalwe umuntu kumbe ufonelwe kumbe kuhambe njani. So kwakathethi nje lami ngiseminyameni nje ngihambe eminyameni sibiza ngazi lutho, yikho kangithandi-ke ukuthi ngikhulume ngento engingakayiboni ngethethe umuntu icala kumbe ngincome umuntu kumbe ngithini ngomuntu ngingabonanga lutho. Phela i-social media iyasengayo ezimithiyo bake isenzela ukuthi balwe nabantu abaningi, so kuningi okwenzakalayo. So kulolo daba hashi angikabi ne-information ekhona ukuthi kwenzakalani njalo kumbe kuzahamba njani, kuqondile kakuqondana.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Sengezo Chabangu.
Vele yonke i-communication iyenziwa ngunobhala jikelela. So bese sibonile ukuthi lezi zigcilamkhuba esithi thina ngama-criminals around the president, nampa sesibathathele into ade sebeyithethe inhlanganiso ye-TPC bafuna ukuyenzeya. Sabathathela basebebona-ke ukuthi sebethathelwe ngoba sesithethe iHarare, sesithethe iVictoria Falls, sesithethe iMutare, sesithethe iBulawayo. The big cities eZimbabwe, we are in charge, we are in control. The people of Zimbabwe are in charge of these cities through i-TPC movement. So abantu bazi kubusa kuzonezo izindawo. Laba ma-criminals sebehamba ngasese nge-strategy esokungena nyovani njengesigisathuvi, sebehamba ukuthi bayekhipha abantu abasebenza. How do you remove umuntu okhethwe kathesi wayenza iHarare ingono lalokhu ayifite yikho khona? Izibi kasekho kathesi eHarare, kule kholera. But nangu umuntu ufuna ukukhipha umeya ukwenzela ukuthi kube le paralysis ukuthi abantu bafe ngendaba yekholera. So yiwo ama-criminals, yibo ke akuthiwa ngamasela kupolitician. Isigqila mkhuba esasikhuluma ngazo kudala, abantu sebekhona bebona kathesi ukuthi uThabangu le-ofisi yakhe babekhuluma ukuthi kulama-criminals around the president. Yiwona la ma-criminals esikhuluma ngawo.
Ye, kodwa liyazi ngani ukuthi uJamisa nguye olobe incwadi leyo labanye bakhe? Bakuphika lokho.
Laba abantu bafanana labantu abaloya emini lebusuku. They can kill. They can kill, meaning not ngembhobho. Kill you political. In your name, laba bantu bayakwanisa ukuthi qamba amanga ngebizo lakho, bayakwanisa ukuthi benze ukuganga ngebizo lakho. Ama-criminals baganga ngebizo lika President Chamisa, and yikho esasikutsho ukuthi uPresident Chamisa usurroundwe ngama-criminals. UPresident Chamisa akasela vision because ama-criminals ekeke ivision yakhe. UPresident Chamisa akasakwazi ukuthi enzeni ngani ngoba akasakwazi lokuphefumula ngani ngoba ama-criminals lawa they around him. So but one by one we are eliminating them, and sithe upromise mkhwanazi akala authorities. Lalela kubona ngapho ukuthi umuntu o-acta on ukuba ngu-spokesperson of the party, whether you go in any organization, umsebenzi wakhe is prescribed ku-constitution. Nxa kuyukuthi ngumuntu we-CCC kumbe kuyi-VIP organization, yikukhulumela inhlanganiso. Uyakhipha njani abantu e-parliament? Uyakhipha njani abantu e-councilini? Uyithatha ngaphi imandate? Yikuganga, yikuthapha, yingozi leyo efuna ukwenziwa ngama-criminals.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi nginobhala jikelelo webandla le-CCC ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, umnumzana Aaron Chigona, umiswe phambi komthethandaba kamantshi namuhla esethesa icala lenkohlakalo ukulandela ukubotshwa kwakhe izolo ngabapholisa e-Anti-Corruption Commission. Abachuchisi batshele idale ukuthi uChigona wadala leli cala ngokupha inkampani ye-Borodal Investments Private Limited incwadi yokusebenza i-Environmental Impact Assessment Certificate. UChigona uvunyelwe ukuhlawula isibambiso esebail esamakhulu amathathu amadola eMelika, $300, ukuze athoniswe leli cala evela ngekhaya. Ngakho-ke uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 28 wenyanga ezayo. UChigona uba ngomunye weziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe zisetheswa amacala enkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukansila kaward 25 koBulawayo, umnumzana Alec Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi umthetho wakithi kusamele uqiniswe. Umthetho kusamele ube namazinyo fike lo awukuluma. Uhulumende kusamele akhuphule izinga lokuthi ama-law enforcement agents asebenze njengalokhu edeployiwe, njengalokhu elomlando wokuthi umuntu owenza inkohlakala kawoje. Manje esikubonayo kwelakithi yilokho sokwaze kwabizwa ngokuthi i-church and relief. Umuntu uyathebothiwe ende ilala elisobandla aphinde ayekele ngasese, akusoze kwenze i-corruption iphele. Okokuqala, kumele ukuthi vele thina abantu sibekwazi ukuthi ngezikhundla esiziphetheyo, ikakhulu abantu abasebuholini lebukhokhelini, kusamele sibekwazi ukuthi isimo sethu siba isimo esilobuqotho lokuqonda lokuthatha umsebenzi kazulu ngokuqonda okuqondileyo, okungasoze kusonakale umuntu abe setholakala kusase sephambulile impahla kazulu kumbe senze icala elinjalo. Kusamele umuntu ukuthi azihlolisise ubunguye bakhe, azishise ukuthi ama-terms and conditions of their contract achona njalo ngayeseke wabanjwa umuntu esikuloyisayo ukuthi uhulumende abe lamanyathelo alukhuni kakhulu abantu bangawoni baboshwe baphinde kodwa belokhu besiyekela umthetho wethu mbona ngani uyayekethiswa kakhulu
kodwa uhulumende kansila uthi hayi uqinise isandla mpela ukhuluma ngabantu abafana labo Henrietta Roshwaya yena obotshiweyo wavalelwa wathonisiswa wafunyanwa elecala wagwetshwa elancanje ekhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifayindi ukhuluma njalo uhulumende ngabantu abafana labo Terence Mugube yena owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali owafunyanwa elecala njalo opikayo ungathini ngalokho
Ingakutsho umthakazi ukuthi uhulumende kumele ayenze okwedlula lokho ngoba iqiniso elikhona ukuthi baningi abathintekayo lancangaza kenje bahambe ngamabizo baningi abathintekayo benze amacala ayesabekayo siyakwazi-ke lo Minister of Health ngesikhathi se-procurement yempahla ye-COVID wathinteka laye ezenkohlakalo baningi-ke abathintekayo kwezenkohlakalo esiloyisayo ukuthi kwezenkohlakalo kakungabi lo muntu okuthiwa ulengaba ezigaxa kumbe ungaphezu lomthetho umuntu wonke kaboshwe ngoba icala licala kakhulu futhi abasebuholini balomlando wokwenza kuhle okwedlula uZulu ngoba bona phela bakhethe ukuthi bathathe impahla kaZulu bathathe imali zikaZulu bathathe inotho yelizwe xa sebezayiphambula bayisebenzise kokwabo okuqondane labo mbona ngani icala eliphinde kabili licala elibomvu lelo kumele ukuthi uhulumende abonakalise umzekeliso nabo labo bantu
Umnumzana Alec Ndlovu, Councillor kawathi 25 kobulawayo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imali yeZimbabwe ibikwa yiyo elesisindo esiphansi kwedlula imali zamanye amazwe wonke omhlaba. Intengo yempahla ibikwa iqonga ngesilinganiso sokwedlula inkulungwane ekhulwini i-1072%. Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uthi lesi silinganiso singamachumi amabili lasithupha ekhulwini i-26.5%. Lokhu kuphume embikweni owethulwe ingcwethi yezenotho emazweni omhlaba uProfessor Steve Hank ngeviki edluleyo oveza ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezilichumi zamadola eZimbabwe i-12,500 Zim dollars. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo egokela inhlanganiso emela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube.
Yinto ebuhlungu kakhulu leyo ngokuba isisindo semali amandla okuthenga emali ayathinta ukuthi kambe abantu abakuzuzayo kuyabafikisa yini ekupheleni kwenyanga elandelayo kuyenela yini ukuthi kondle abantwana kuyenela yini ukuthi babhadale lezi zinto abazidingayo kanti ke kuyaveza kahle kamhlophe ukungazinzi kahle kwezomnotho nxa ngabe ilizwe lingamanga kahle esisindweni semali lokho esithi inflation ngakho ke kuyadingeka amanyathela aphangisayo ukuthi kuvinjelwe lokho kuyayangisa kakhulu ukuthi sibe ngunamba sibe semsileni emazweni onke sibe yithesile inflation engamanga kahle
sibona njalo imibiko yakhe itshengisela ukuthi i-inflation rate isifike ku-1072% kodwa uhulumende weZimbabwe esithi yena iku-26.5%.
Uhulumende weZimbabwe akasebenzi ngendlela ebalulekileyo esegcekeni nxa kusiza odabeni lwe-inflation. Lizakhumbula emuva le kuke kwafika esikhathini lapho uhulumende abekade engasakhiphi khona lokho esithi ngama-figures izibalo ze-inflation ukuthi singaphi isingaphi okwenyanga ngenyanga okomnyaka lomnyaka kanjalo kwenze ukuthi-ke abantu bazenzele abantu abalolwazi njengo-hanke bakwenze khona lokho ukuthi babale. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi kubale abantu abazimeleyo. Iqhakathekile inflation ukuthi icalculation yakho nokubalwa kwayo kwenziwe ngabantu abazimeleyo abangasoze bafihle ukonakala, abangasoze njalo baveze ukonakala okungekhoyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi independent board engase zikhethe uhlangothi engasoze ifuna ukuthabisa uhulumende engasoze ifake amafigures athandwa nguhulumende kodwa ezafaka izinto njoba zinjalo izibalo njengoba zinjalo ngoba phela la amafigures la lezi nombolo ziyasetshenziswa ngabafuna ukuzohlanyela imali ukuthi beze kumbe bangeze elizweni konke khona lokho kuyasiza nxa kuyabe kusenziwa ngabantu abazimeleyo
ilizwe lingabe lilahleka njani okokuthi imali yalo iyaswela amandla okwedlula imali zamazwe asempini kuyini okungabe kuphazamiseka kwezenotho
ziningi izinto ezibanga ukuthi imali iphelelwe ngamandla kodwa ezigcakathekileyo zintathu ezisithinta kakhulu eZimbabwe okokuqala yikuthi imali yeZimbabwe abantu abayithembi nxa bengayithembi ukuthi isengalondoloza inzuzo kusiya phambili iyaphelelwa ngamandla kuthiwa yi-lack of market confidence ngesiNgisi okwesibili ukuthi ilizwe uthole lithenga kakhulu kwamanye amazwe izinto okwedlula lezo zinto elizithengisela ngaphandle imali eningi iphuma elizweni imali yangaphandle okwedlula le engenayo ukuthiwa i-balance of payments yona leyo nto nxa ngabe izinto eziningi sezithengwa ngaphandle okwedlula thina esizithengisela amanye amazwe si-negative kuthiwa i-negative balance of payments kuyabe sokuhlupha ukuthatha amandla emali khona lokho okunye okwesithathu yikuthi amazwe imali yamanye amazwe nxa isilela kusilela i-foreign currency kuyenza ukuthi imali lezo zibe lamandla okwedlula imali yalelo lizwe
yiwapi amanyathelo okufanele abe ethathwa nguhulumende ukuze alungisise lolu duko
into eqakathekileyo uhulumende adingakala ukuthi ayenze yikuthi alungisise ipolitiki nxa ingamanga kahle ipolitiki ezomnotho kazisoze zime kahle nxa zingamanga kahle ezomnotho imali yeZimbabwe ayisoze wazuza amandla lezo zinto ziqakatheke kakhulu kumele alungise ubudlelwane labanye amazwe kumele alungise indlela esithengisa ngakhona izinto kwamanye amazwe izinto eziningi esizithengisela amanye amazwe ezingasilethela i-foreign currency kodwa iyebiwa leyo mali ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende alwisane lenkohlakalo ikakhulu kwezembiwayo kuyadingeka njalo ukuthi uhulumende avuselele i-industry ukuze phela sikwazi ukuthengisela amanye amazwe izinto eziningi abize njalo i-investment ivele kwamanye amazwe isilethele imisebenzi
umnumzana efincube ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Induna uChief Abidi weMatobo uthi uqhuba inhlelo esigabeni sakhe ezokuhlomisa abantu ngamakhono ukuthi bezimele bengalindeli ukuholelwa njengenkukhu ngesikhathi kwendlala emhlubulweni weZansi yeAfrika ogoqela eZimbabwe lapho inengi elingatholi imisebenzi. Asizweni uChief Abidi echasisa kabanzi ngokwenzakala kwesakhe isigaba kungxoxo ayiqhubelwa sithandekile emhlanga oweStudio 7.
Indlala ikhona iningi kakhulu futhi silakho esikuzamayo lo hulumende laye usiphathisile anti uyabona ukuthi izulu lakade silingathi lithi gqaqa and isizini esiyakiyo izifuyo lazo ziyaphangisa kakhulu ukuthi zingene ku-drought but at least sokungathi izulu lingathi lithi gqaqa liyazama lo hulumende laye uzamile ukuthi asinike inhlanyelo ekhona we are still trying to plead with them lama partners abo usually siyaba lama NGOs partnerayo in times like this but we hope ukuthi kuzalunga yeye kukhona imizamo ebakhona lapha lalapho but ayini ngesikeli sendlala esilaso
siyabona njalo ukuthi njengenduna ususungule inhlelo zokuthuthukisa abantu esabelweni sakho zingaletha ububelo yini kusasa ukuthi abantu benelise ukuziphandela
yes sizama ukuthi senze njalo ukuthi sibe lendlela zokuthi abantu bekwazi ukuthi bezimele bebe lama skills ezandla ukuthi bekwazi kube le economy nje thole information belime ngendlela ngoba indlela ziyajinja kade njengoba sibona ukuthi umkhathi uyajinja.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle yiziphi lezinhlelo?
Project yethu esiyenza yi-multi-purpose wall, multi-purpose complex, izabe igoqela kuyabe kulesiphala senkosi, kuyabe kule computer lab, kuyabe kulama-ofisi awe-traditional leadership, and then kube le hall le eyabe ikhona yikho sebenzela khona ama-vocational training zethu. I-community yethu is largely abantu who migrate to South Africa, sikhayela ama-youth ikakhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebe ne-skill sokuthi noma usiye South Africa ube umuntu okwaziyo ukubazi, ube ngumuntu okwaziyo uplumbing, or ube ngumuntu okwaziyo amagetsi lezi suku sokuduma isola, into ezifana nalezo. Nalaba abasalayo bazasincedisa nje esigaba, njengoba ngikhulumele ukuthi sifuna ukuthi sizibambele kakhulu into eziningi, bazasincedisa kakhulu ukuthi since sebe-capacitated, sebene-skill leso, ama-development efforts yethu asoze need ukuthi si-outsource from outside, but sibe le skill base yethu esilayo in the locality of the community.
Njengoba ukhuluma ngesiphala senkosi, sabona njalo inhlelo zentuthuko ezasungulwa ngu-Chief Dakamela Wenkayi, ungathi lazo zakunika inkuthazo yokuthi uqhube ezakho esingathi yi-inspiration ngesiNgisi?
Kwanginika umdlandla kakhulu ngoba ngithe ngikhangela kakhulu ngabona ukuthi i-issue leyi eyesiphala senkosi ibisiyinto esikhona theoretically kodwa ingasekho practically. So ngathi ngihamba khona ngale ngabona ukuthi hawu, kanti into le yasebenza sibili yaphila njalo iyayenzakala ngendlela elula njalo ethokozisayo kakhulu kangaka, ngabona ukuthi kulesidingo sokuthi singayijiki ngaphandle ma siyenza ama-development efforts lawo.
Ngezinye indlela wabona kuqhubeka kuhle yini kodakamela, njalo ungafisa ukuthi lezinye induna zithathe inyathelo elifanayo?
Kazi kakhulu kodakamela, it's a very good example, and ngathanda ukuthi sonke nje ezinduna not ukuthi sikope entirely initiative yabo ukuthi bayenza njani. Indawo lendawo ziyahlukana, ama-resources atholakalayo ngendawo, but the vision is the same. Ama-chiefs inkosi kumele zibone ukuthi abantu banakekelwa, bathola kuma-communities labantu abadonsa nzima. So it is a very good cause nale yesiphala senkosi. Siyayithatha from endulo, we try to incorporate modern things into it, but it's a very good thing.
Lo nguChief Bidi obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7 ekhonale eMatopo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lo nkosikazi noBantu Mbambo Dlodlo, umongikazi osebenzela kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7.
Engingakutsho nje ukuthi compared to lapho engasuka khona ngithabile sibili, because a lot of things are different compared to ekhaya. The quality of life is totally different. Bona ngani I can never regret me myself relocating, ngoba kuningi sibile sengakunanzelela osekungani kulethe utshintsho empilweni yami, impilo esasiyiphila ifamily yami back home.
Sizokuthiwa ke ule nhlelo eziningi khonapho ozenza online, akusithele ngaso
engikwenzayo. Baba Dube, yikugqugquzela abantu bakithi ukuthi njengoba nalami ngenelisa ukuthi ntsha impilo yami ngaza emazweni, kungenzakala lakwabanye abantu ukuthi betshintshe impilo zabo bebuye emazweni. Ama-opportunities maningi kakhulu, yikho esengakubonayo lokho engabuyayo lapha. Yikuthi nje abantu kabadelani, kodwa ngathi sengikunanzelele konke khona ukuthi ama-opportunities maningi. Ngavula i-social media page ku-Facebook, la ku-YouTube, lakhathe sengu-TikTok. So lapha kuma-pages zona lawa, kuma-different platforms zona lawa, ngikhuluma nje ngama-opportunities. I always say ngama-diaspora opportunities. So ngikhuluma noma yiphi opportunity, as long as it's a legal opportunity engakuletha lapha emazweni, wenelise ukusebenzela imuli yakho. So I've noticed a lot of people's lives have changed lezi muli zabo. Abantu sebenelisile to relocate ngendlela engabe ngibancedisa ngakhona, ngibatshela, ngibazisa ukuthi kule nkampani enje ayithathayo kulale inkampani efuna lokhu lalokhu abantu abaningi basebethole usizo kabo.
Ye, kulezi nsuku lana ongabatshela ngakho ongabancela.
Lapha ngikhona e-Ireland kule inkampani e-healthcare assistance lo lamanye ama-programs awe-healthcare ebichatha inkampani leyi ibizwa kuthiwa yi-NUA. So it's a company eke yachatha for a very long time, sometime in 2022 yachatha abantu abaningi babuya bevela abroad in Africa. So khathesi lakho ibe lesikhathi lapho ebichatha khona from around August up to lakhathesi. So abantu abaningi bagqugquzela khonokho, and then kulamanye ama-opportunities lakanje awe ama-drivers. Ama-drivers nxa uvele ulama-qualifications afunakalayo kulama-opportunities okuthi bebuye bezosebenzela izimuli zabo emazweni. And then I'll also keep talking about abantu abakuthiwa ngama-professionals. Ama-professionals akhona aku-critical skills abayibo sibe laba abakhangeleleyo ikakhulu ngodokotela, ngonesi, you know, labanye nje abachiyechiyeneyo, ama-physiotherapist and all. Kuvulekile, kumele belungisise amaphepha abo lama-different boards, ama-professional boards abo.
Unkosikazi Nobuntu Mbambu Dlodlo udabuka kwele Zimbabwe wexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Ireland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngudabuka Ncube.